Bekhuluma emhlanganweni obuqoqwe inhlanganiso yePublic Policy Research Institute of Zimbabwe kobulawayo izolo, abezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo laba bavumelane ukuthi ngempela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akalaso isifiso sokuvumela izabelo ukuthi zizibuse. Umkhokheli webandla eliphikisayo eleAnsa, umnumzana Moses Mzila Ndlovu, uthi lokhu akumangalisi ngoba umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ephumele egcekeni nyakenye ephikisa i-devolution esithi kudingeka imali eningi kakhulu ukuthi ifezwe.
Into yokuqala esizathu sokuthi sithi thina i-devolution ivele kayisoziphumelele yinto ekhulunywa yilabo abasemandleni kathesi umbuso welizwe. Bakutsho nje nxa sikhuluma uChinamasa sokubeka sobala engaqalisi ukuthi bazayesula ku-constitution into yokuqala abafuna ukuyenza. So lokho kusitshengisa ukuthi bavele balezi zathu zokwesaba ukuthi ngabakhona i-devolution izabathathela amandla esiye ezabelweni. Njengoba kabakufuni lokho, bonke abantu abangontando kayiphikisa abangeke baphile nge-devolution. So sikhangele nje ukuthi bavele bazayesula. Nxa bengeyesulanga ku-constitution bazasithulela njengalokho kade vele bethule since 2013. And so ukuthula kwabo vele kusobala ukuthi bavele kabayifuni ngenxa yokuthi izinto ezihlupha abantu emathebeleni le-Midlands kakhulu zibangwa yikuswelakala kwamandla ezabelweni.
Umsekeli kankosikazi Joyce Mujuru kubandla le-National People's Party umnumzana Sam Siphepha Nkomo yena uthe ngamanga akhulunywa nguChinamasa. Unkomo uthi iqiniso yokuthi izicukuthwane zezanu-PF kazifuni izabelo zizibuse ngoba lokhu kuzaphambanisa ukuhuquluza lokutshontsha inotho yelizwe. Umqoqi wenhlelo zePublic Policy Research Institute of Zimbabwe umnumzana Sidumo Bebe yena uthela nxa uZulu eke wabalethemba lokuthi into zizaguquka kulandela ukugenqulwa kukamnumzana Robert Mugabe embusweni kukhanya kungela tshintsho oluba khona
ngesikhathi amabutho ethatha ipower from uRobert Mugabe. Abantu babethabile ukuthi ngokuhamba kukaMugabe kutsho ukuthi into eziningi zizatshintsha, kodwa ke akusabangi njalo ngoba u-Emmerson uqhubekela phambili ngombuso lo obusenziwa nguRobert Mugabe. Nankuthi tshintsha ama-ministers akhe, wabuya wa-appoint again ama-provincial ministers, okuyukuthi ube violator i-constitution yaseZimbabwe. Ube kufanele ukuthi ngabe kutshintsha ubeza constitute ama-provincial governments. Kungakho-ke akutshintshanga lutho, lokho kuqhutshekelwa phambili. Ngcindezelwa ama-provinces ikakhulu iMatabeleland, iMidlands, oMasvingo laboMtare, iManicaland.
Okhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo ngomunye ophe imbono yakhe ngalolu daba.
I-devolution okwenza sikholwa ukuthi si-under threat ukuthi okuthiwe nguChinamasa kuyabe kuyikuthi umuntu ozwisisa indlela izane e-operator ngayo. UChinamasa into azikhuluma yize zicatshangwa izane. Kungaba yikuthi abanye bazame ukuba ukumbambata, kodwa uChinamasa uzakufaka ngendlela bethe bevaleleni bakutsho ngayo. So kuqakathekile ukuthi njengoba sibona ukuthi kulokhu kwasukela ngo-2013 akulanto esiyenziwe in the implementation and akulanto etshengisa ukuthi bazayenza and sebekhuluma ngokufuna ukuyikhipha. Siqalise ukuthi sikhampenele ukuthi ngeke kwenzakale. So it's under threat ngoba kukhulunywa ngumuntu osebandleni elibusayo njalo ephethe isihlalo esikhulu ebandleni lelo.
Isisekelo sombuso esitsha esiqale ukusebenza ngo-2013 sikubeka sobala ukuthi izabelo zelizwe kumele zizibuse ngokugcweleyo, okuyinto esekelwa nguZulu weZimbabwe jikelele. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.